Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 1 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates kanye lezithupha. Kubotshwe ipolisa lesotsha ababikwa beyingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukubulawa komunye ugogo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena ku 180 million barrels emagalajini kunyanga eziyisithupha ezilandelayo esenzela ukwehlisa intengo yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ofisi kamsitheli eka Registrar General bazasungula uhlelo lokuphuma ijumo belanda abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla besiyabathathisa izithupha, ama birth certificates kanye lencwadi yesifakaza ukufa komuntu, ama death certificates. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusukela namuhla kuze kuyefika umpandula. Uhulumende uthi labo abangelancwadi zokuzalwa kumele basebenzise leli thuba ukuzithola ukuze benelise ukubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Abalwela amalungelo labo bakhuthaza uZulu weMidlands lo eMathebeleland ongela zithupha kanye lama birth certificates ikakhulu labo abaphanjaniswa eGugurahundi ukuthi labo bayethatha lezincwadi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhlelo loluqakathekile kakhulu ukuze abantu babe lencwadi lezi abazidingayo ezinjengama birth certificate, ama ID izithupha lezo, ama death certificate. Kumele baye khona kule ndawo bafinyelele kulezo ndawo ngokuba nxa bengazange baphiwa leli thuba abantu abaningi bazasala belokhu bengelazwe lezi zincwadi. Sikubonile kuvezwa ngaba kwaningi ngama researchers ukuthi abantu abaningi bayilokho okuthiwa stateless, ukuthi akulabufakazi ukuthi bangabantu abayizizalwane zeZimbabwe ngoba abalazincwadi zakhona lokho. Kanti ke singakhohlwa ukuthi umuntu nxa engela death certificate kwenza ukuthi angakungabilula ukuthi azuze izimpentsheni leziyana ezisetshenzwe ngabazali, kwenza kungabilula ukuthi athole i-birth certificate. Nxa engela birth certificate kwenza kube nzima ukuthi athole isithupha, vele kasithole hayi lokuthi kwenza kube nzima. Nxa akutholanga konke lokho angeke abe lepassport. Nxa engelapassport kusho ukuthi lanxa efuna ukuhamba sezamela achaphe ngokungekho emthethweni, izinto ezibangela ingozi egcina abantu belimala kakhulu.
Njengoba uhulumende esephuma esiya ebantwini Ncube, ubona esenza kusiba lula yini ukuthi abantu bathole isithupha lama birth certificates? Ngoba bakhona abangelazo lezincwadi abathi kazitholakali kalula ngezizathu ezithize.
Umsitheli kashoza kwenze kube lula lapho uhulumende engafuni khona ukuthi kube lula, ngokuba ikakhulu siyakwazi ukuthi kweze politiki kwesatshwa kakhulu abantu abasebasha ukuthi bangene babe ngabantu abalencwadi ezifaneleyo. Kanti ke njalo uhulumende uyesaba ukuvela kwamacala akhe kakhulu aphathelene leGugurahundi ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi kube lula abantu ukuthi bathole lezo zincwadi. Ngokunjalo ke kangikhangelelanga ukuthi uyihofisi likamsitheli liza kwenza kube lula kodwa ke sikumele silifuqe leli ofisi ukuthi lenze kube lulu ukuthi abantu bathole lezo zincwadi njalo zibhalwe ngendlela efaneleyo. Ukuphi umuntu i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo asuke lapho kuthiwe kayiHarare into engaqondanga kakungenziwa khona lokho. Akufakwa abantu abakhuluma lolo limi abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela kubalekelwe ingozi lezinkinga lezi ezigcina sezikhona. Othole i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, konke lokho okudingayo kungasabhalanga ngendlela efaneleyo kukuthwalise nzima ukuthi kulungise. Kakwenziwe ngendlela elula, kwenziwe ngabantu abalolwazi, kwenziwe ngendlela efaneleyo.
Kuyini ongakukhuthaza labo abalandwa yiofisi kamsithela abangela sithupha lama birth certificates ikakhulu nxa sikhangela inhlelo zokhetho?
Ukukhuthaza kwami ukuthi abantu kabasukume bonke baye lapho kuseduze khona ukuthi babhalisele lezi ncwadi bazizuze ngokuba lezi ncwadi ziqatheke kakhulu. Nxa ungela birth certificate awusoze ube lesithupha, nxa ungela sithupha kawubhalisele ukuvota, nxa ungabhaliselanga ukuvota kawuvoti. Indawo yakini lapho khona isengalahlekelwa yi-constituency kugcine selimelwe ngabantu ephalamende abalutshwane ngenxa yokuthi lingarejistanga, igcine lasekhansilini selimelwe lingasamelwanga ngendlela efaneleyo endaweni yeni sinkulu kakhulu ngokuba abantu abaningi bengabhalisanga. Ngakho-ke abantu kuqakathekile ukuthi basukume bayibhalisela izithupha lezi ama-birth certificate bakwazi ukubhalisela ukuvota. Kanti-ke zonke izinto emhlabeni zitholakala ngesithupha, kuqakathekile ukuthi sibe lezithupha zonke ezifaneleyo, sibe lama-death certificate wonke afaneleyo. Konke okufaneleyo kumele sibe lakho, asambeni ke siye bhalisela lezo zincwadi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ngempela uhulumende kumele aphe abantu incwadi zokuzalwa ikakhulu emathebeleleni lase-Midlands lapho okwahlasela khona igugurawundi yabulala abantu abanengi okwadala ukuthi abantu ababo lezizukulwana behluleke ukuthola lezi ncwadi. I-Amnesty ithi izakhulumisana lohulumende njalo yethule ugwalo lokusungula lolu daba izolo kobulawayo olulesihloko esithi "We are like stray animals, thousands living on the margins due to statelessness in Zimbabwe." Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Godfrey Nyoni.
Abantu laba sesikhangele sathi thina lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabaliphilisi. Ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabirth certificate awungako umuthi ukuthi ngowaliphilisi. Kuyinto esithi hayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngisho lohulumende sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani labozibani. Esakuva konke sakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu. Iripoti le kumele siyilontshe officially. Yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment isilanda wapha ama-ofisi egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo sesithi phezu kwalokho kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu. Sasibize ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sibazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba abantu nike lolugwalo officially ukubana hayi lugwalo esesihlolile oluqukethe iqiniso lonke nanto ugwalo lwankhona khathanini ake ndibone lani ukubana la ndisebenza lilandapha ama-ofisi ngoba i-Amnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government kumbe iyangathi kumele ihambe ibambe i-evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani abantu abangalami ncwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibode kuzo ngezemathebelele njengoba nosazi imathebelele le-Midlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu yindaba yegugurawundi. Yibo njalo abantu aba-afektwa yikuthi ama amantombazana lamajaha babeke ibhoda lapha beqonde begoli befike ngale sebesiba labantwana abantwana labase bathatha bachovela ugogo ngapha lawo malayitha akulaphepha umntwana lalo lokuthi ibhethi kulala abantwana abantu sebezekhula unina ubuyise ngale goli afi awusena labo fakazi ukuthi kube ukuthi umuntu lo uyise ngusibani akulalutho so abantu sasikhuluma labo they were 100 kulamachifu akade sibalanda labo labo bekhube esikhombele ukuthi nampani abantu aba-afesa into le so yinto ephilayo yinto okumele ilungiswe yinto elihluphe ebantwini nxa siyabe sisebenza ezi-Amnesty International silabantu okuthiwa ngama-activists silabantu okuthiwa ngama-members all these are people kwenye sikhathi abavolontiya ama-services abethi hayi thina sifuna ukuthi silincedise sebesebenza lamachifu onjengabochifu matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakotholotho lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma uchifu matema ubekhuluma ngokuthi hayi lani Amnesty International umsebenzi oliwenzayo muhle kakhulu sicela ukuthi lisibize njengamachifu wonke lapha kumatebeland la sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuyele ezigabeni zethu kwenza ukuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angikhona kuthatha amabizo abo konke ngibone ukuthi libanceda njani so usinike ngathi mina yi-challenge yokuthi every report esiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sibahlukuluze lathi kona ngale ku-government sibahlokoze selukuthi hhayi singahlale emahhofisi ngicela liphume kulo hlupho ngahle
Umnumzana Godfrey Nyoni ngomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Amnesty International eZimbabwe. Kubotshwe isotsha lepolisa abasebenzela kobulawayo abayingxenye yezigilamkhuba eziyisikhombisa ezibikwazilwisane lamapolisa eHarare ngolwesithathu. Amapolisa ahlasele izigebengu lesi sizama ukuntshontsha abulala esisodwa. Inkundla yeZim Life ibika ukuthi kubotshwe ezine njalo ezimbili zibalekile. Lenkundla ithi abane ababotshiweyo laba nguDalubuhle Ndlovu olipolisa ephumula kobulawayo kanye loPrecious Dube olisotsha laye kobulawayo. Abanye ababotshiweyo nguThulani Maphosa loMichael Khanyiso Moyo. Odutshulwe wafa nguMeluleki Makhalima. Ziyanda izehlakalo zezigebengu ezingamapolisa lezingamasotsha ezibamba inkunzi ikanye lokugqekeza ezindlini zihlomile. Sixoxelo mela iSouth Atone edalele parliamente umnumzana Peter Moyo.
Uyabona into le iyazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kathesi ngibe ngiprocess yokuthi khona ngifake imotion eyokuthi khona amasotsha abalambile, amasotsha abalendlala, amasotsha kabala motha, amasotsha kabakho emoyeni ngikhuluma ngeAir Force kayikho. Amasotsha abala impahla ezokugqoka i-budget eyafakwayo ebabeyifuna 142 billion baphiwe ihafu yaleyo mali so into leyi iyazwisa ubuhlungu mnumzana ilizwe lethu selimi esigabeni esibi kakhulu ngoba namhlanje kungathiwa khona kulabantu asebebuyile ukuthi bathathe umbuso yombuso welizwe la amasotsha ayasarenda within 2 seconds into ezwisa ubuhlungu yokuthi na u-government kakuboni useshiyane lomgabe umgabe wayekhangela laba bantu ekwazi ukuthi kona abantu laba yiwo abagcina ilizwe so kathesi sisengozini enkulu kakhulu amasotsha bayathi indawo yabethwe khona bayozigcina besiyadinga isikhafu amasotsha bahlala endaweni ezingasizo ama-ablution facilities abo kasebenzi last month u-retired brigadier Mayihlome wabuya le report eParliament sakhuluma ngalolu daba umthuli Ncube kuvele kazwisisa umuntu lo ngangazi ukuthi khona ngumuntu onjani umbe ngumuntu obona njani azingizwisisi ngakho
ubungaqedwa njani ubugebengu bamapolisa lamasotsha Moyo ngokubona kwakho ngoba ziyanda izehlakalo ezinje
into engaqeda lolu duvo uyikuthi kona baphiwe into ezokusebenzisa baphuya imali yenza ukuthi kona baphile khambe nxa wena ungathi usiya kumabharaki uthole ama toilets kasebenzi amasotsha bathengisa amaputi amasotsha bathengisa ama juice cards kungaba yilizwe bani lo nelo shuwa shuwa kathezi njengomzekeliso eMozambique kube lempi abantu abahlamukileyo ngale sisencediswa iRwanda iRwanda engasiyo member yeSADC thina siyehluleka ukuthi umezela amasotsha kuyini khona okwesikwenzelwa lapha elizweni into engifunda ukona yenzwe mina amasotsha kabapuye imfanelo zabo kabapuye izimota zokusebenzisa kathezi bacela 2016 ukuthengela izimota lama uniform la konke nje nxa iyimali ngivela ngikhuluma so lingaba yilizwe bani shuwa elinje
kulolongweni lapha nxa amapolisa lamasotsha efundiswa umsebenzi yakukho mhlawumbe okumele kutshintshwe yini okungeza babe ngabantu abahlonipha umthetho abangatholakali besenza ubugebengu
into ekhona mnumzana ikuthi khona abantu laba batrainwa kudala they are well trained amasotsha lapha kabala lutho kabala mali yiyo into ekhona nje kuphela Zimbabwe Defense Forces is not well funded. It's as simple as that. So into abayenzayo uhulumende into ayenzayo iyingozi elizweni. Shuwanya kutshela one day bazavuka laba bantu bajoin ezombuso elizwe kube ngenye ikhu futhi esizayibona la. Nxa bangayekela ukulimuka. Akula robbery ezakalayo lapha eZimbabwe kathesi yabengela msotsha ebengela police. Kathesi abanye abapolisa bagwetshwe 15 years in jail. Ay ukubafaka engozini bekusiba bopha sibayenzani sibashuta that's not the solution ngoba bonke balambile kabaphuya izimali abantu labo uminister law we finance is the worst minister since independence angaze mbone umuntu okareless njengayena lo uhulumende lo angazi ukuthi kona uyabona kumbe kaboni ulele kumbe uvukile ngoba you can't compromise isecurity elizwe kuyingozi into le lawa nje ngama symptoms into enkulu njengoba ngitshila ukuthi kona isedleleni uhamba isimo ke ukuthi kona sesidlala kubi kathesi ngoba into sesiziyenza sibona ngathi kumbe abantu bazihlalele emtuzini bakhohlwa ukuthi nje kungabuyisa funguzani kathesi amasotsha kungaba lama cyclone lawa njengaboyidayi abakhwalisa ukusincedisa abakhwalisa ukuncedisa i-civil aviation so kuyini esikuyenzayo shuwa sililizwe yini kumbe sesingabantu nje abaphonguba ngabantu abazihambelayo nje abathathwa ngumoya kuyazisa ubuhlungu lokhu mnumzana
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele parliamente kunjalo nje izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa kumele abhode emalokitshini ebusuku kuze kuse ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolopho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye ugogo elokitshini leSpice Corps ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Walbert Ncube uyalandisa.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaya kwakubi ngesidindi sehloko ekhanda kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umdeni udabukile ngempela.
Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa bathathelwa amatamati kodwa laba ababulala abantu vele akathathi namhlanje sesisele sizintandani zokucinela izweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali weSpice Corps Ward 5 futhi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini aza kwanisa ukuthi angigamule ambulale kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxaso kulo sehlakalo sibi esenzakaleyo kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi la mapolisa vele abengekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo losishiyileyo
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kamasilela esithi izakhamizi kumele ziphumele amaqhinga okuzivikela.
Abanye ngabatshontshelwa izimota, amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamuhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali.
Ukansila kaWard 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe ipolice base ku-shopping center e-Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulume lisamapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena loludaba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndinji owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi ibandla leZANU-PF selithwalise nzima abasekeli balo abanakanelwa ukuthi bavotele ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC kukhetho lwama-by-elections. I-Chronicle ithi umgcini sihlalo weZANU-PF njalo engumphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri uza kokhela uhlelo lokuthanyela esitaladeni kobulawayo namuhla. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya uvimbe imizamo kamongameli Uhuru Kenyatta eyokuguqula isisekelo sombuso welizwe usithi lowo kumele kube ngumlando kaZulu. Umsakazo munye uthi ibandla eliphikisayo kwele Ghana selicele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi yesule umthelo omutsha ohlawuliswa abantu abathenga ezitolo ezisebulenjini be-internet osanda kupasiswa yiphalamente. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena kumabhareli ayisigidi esisodwa i-1 million barrels ngelanga emagalajini esuka ematankeni elizwe ama-reserves phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ukuze kwehliswe intengo yephetulo ledizili. UBiden uthethe leli nyathelo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngenxa yempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. UBiden uthe kusiyaphela inyanga eziyisithupha uhulumende weMelika uzabe sethele amafutha angena ku-180 million barrels emagalajini okukhangelelwe ukwehlisa intengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele sakithi laso siyatsho ukuthi ukufa kwenye indoda yokuvuka kwenye indoda. Yiyo phela icapitalism yethesailanda e-America lapho. Wonke umuntu ungena kubhizinesi ukuthi atshaye imali, awufuni ukuthi ube nguwe oluza imali. So isikhathi sama-oil companies la ukuthi atshaye sibili imali. Sikhumbule phela ukuthi eminyakeni edluleyo i-oil yake yehla sibili kakhulu, le-petrol yehla asathokoza sibili. Kodwa ngizange ngike ngizwe umuntu oyedwa sithi sizwele ama-oil companies ngoba awenzi imali kathesi ngoba i-petrol ichiphile le-oil ichiphile. Uyabo, so into zangikhona zihamba vice versa mfowethu. Kuyafana lesikhathi se-COVID-19 laphana ichayile, uyabona ukuthi abantu bonke babengasebenzi bengelazi imali, abaningi besifa befelwa izihlobo. Kodwa ama companies ayisenza imali ngama mortuary wona la ayiwe angcwaba abantu so kwakuyi business yabo esikhathi bese abantu besifa abaningi bona bachaya imali so yiyo iessence yani e-capitalism le mfowethu. Mina ngafika lapha e-America 35 years ago ngama 80s i-petrol ngayithola i-66 cents. So isikhathi sonke lesi angizake ngiyibone sibili ikhwelile yaze yafika yadlula ama $6. Lokhu kuyasimangalisa sibili sonke, kodwa kumele sikhumbule phela futhi ukuthi vele izinto bezivele ezikhwela ngesikhathi se-COVID laphana, ngoba kwakule shortage of ama supplies, ama into esasizithola kwamanye amazwe especially ngale Asia babevalile ngendaba ye-COVID. So izinto zakhwela futhi lapha ngoba kwakumele ukuthi ama companies azithole kwezinye indawo. So vele i-petrol ibi into ekulokhu ikhwela nje kancane kancane kuze kufike kathesi okulempi le-Ukraine le-Russia layo yasikhwezela futhi phezulu.
Intengo yamafutha ingehla njengoba esezagcwala emkambo nje, sizabona intengo yezinto ekhwele ngenxa kokukhuphuka kwamafutha isehla yini?
Into ekhona mnumzana Nkomo eqinisweni ukuthi izinto zona kazikhweli kanye kanye. Izinto zingakhwela esitolo asikho ukuthi le mholo yabantu iyakhwela khonapho khonapho. Ukugada amabhasi kungakhwela ayisikho ukuthi le mholo yezisebenzi ihle ikhwele khonapho khonapho. Mina njengokuchila ukuthi ngisomabhizinisi ngile software engayibhalayo esetshenziswa ngama commercial truck drivers lapha e-America. So ngibonile sibili last month ukuthi ama credit card amaningi abounsile sibili abantu bengakwanisa ukuthi khona bebhadale izimali, ngoba uyabona ipetrol idiesel kakhulu esetshenziswa ngama truck drivers ibisikhwelile sibili. So abantu abaningi abasebenzanga bahle bavala amakhadi abo. So lami njenge technology ngcwethi ngigcine ngisenza okumele ngikwenze, ngehlisa ama price ngatshintsha okungama formulas. So ngabona abantu asebephenduka futhi. So yiko lokhu ukuthi izinto kazi kweli kanye kanye, njalo izinto kazehli kanye kanye. So uzathola ukuthi izinto nxa sezikhwelile ezitolo ipetrol ingehla, labo abezitolo bazafuna ukuthi beke betshaya imali mbijana ngoba bake baluza ipetrol injani ikhwelile. So izinto kazehli kanye kanye, njalo kazikhweli kanye kanye. Mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapo esilobela ohlala eMelika. Sinqondonqondo hamba lentokazi lapho u-Abigail Mabuza bahlabela ke umdumo wepansula bathi bona babakabhoyi. Basigqibela ke uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates izithupha kanye lama death certificates. Kubotshwe ipolisa lesotsha abayingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukubulawa komunye ugogo ngomuntu onakanelwa ukuthi ulisela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na yimi uNtungamile Nkomo.